intsha yakobulawa ibuthane ngomvulo egcekeni lezimota eleCity Hall belande uhlelo obelubizwa kuthiwa yiThe Bulawayo Youth Economic Freedom Expo obeluqoqwe inhlanganiso yeViking Techno. Umbukiso lo uqalise ngentsha yakobulawayo ibonakalisa ekwenza ngezandla okugoqela ubuhlali bezandleni kanye lezikhwama zamangqongqo. Isikhulumeli salinhlanganiso uThamsanqa Gumpo uthi intsha yakobulawayo kumele ibonakalise ubuciko bokwenza imisebenzi etshiyeneyo obenziwa ngezandla.
I-expo leyi is meant ukuthi kona iphakamise abantu abatsha in terms of ukuthi sifuna ukubona ukuthi kahle kobulawayo kwenzakalani in terms of ama-business, ukuthi abantu abayenza imisebenzi yezandla babuye labo bazozibonakalisa, mhlawumbe sebengathola ulwazi, mhlawumbe sebengathola ukuphakanyiswa, sebengathola ama-advice from abantu esibanxusile ukuthi baze la ukuthi bazonika nje about experience, about business, into enjalo.
Omunye obebukisa akwenzayo uNtombiso Dwandlovu uthi bona njengentsha bahlutshwa yimali yokusebenzisa kanye lemikambo yokuthengisela lanxa okokuthengisa beyabe belakho.
Senza ama-beaded bags, senza i-shoe covering. Ama-challenges esihlangana lawo ngayo imali. Imali yi-challenge. Sabe sifuna ukuyathenga i-stock futhi sibe le-stock esiningi. Sikwanise lathi ukwenza sihlale sile-stock. Then le-market. Market yesupha ukuthi asilandawo zokuthengisela but izinto siyakwazi ukuyenza. But i-market yasikhupha. So singathanda nathi ukuthi sikwanise izinto zethu sizibide endaweni eziningi, even la outside the country. I think ndikho kule market futhi enye enkulu ukudlula la.
Umnumzana Emmanuel Matsika osalesikhathi eside esenza imisebenzi yezandla othengisela eCity Hall ukhala ngokuthi abantu sebebaningi abenza imisebenzi yezandla njalo sebegcwele indawo yonke, okubangela ukuthi intengo yempahla abayenzayo ingasaqondiseki kakahle.
Yeah, iproblem is that these days we are talking abantu sebegcwele indawo yonke and the price ayisakhontrole ngoba omunye umuntu la yena efuna something ethepakethi, so iprice ayisayenzi it is ukuthi uyikhontrole njani. Iprice isifile anyway.
Obengumhlonitshwa kulo mhlangano umnumzana Louis Mathuthu olilunga labontanga kubandla lezanu PF ukhuthaze abatsha bakobulawayo ukuthi bengasaleli emuva kodwa labo baphatheke ekuyeni thatha imali esambeni esesilungiselwe abasakhulayo ukuthi babone ukuthi bengasizakala njani. Uthi amaqembu akhe alindele ukuthi wonke abasakhulayo babuye kubo babaphathise. Ungezelele njalo esithi uhlelo lwakuqala lwaphelela eHarare kodwa lolu luhlelo oluza kugcela ilizwe lonke. Uthe wonke umuntu omutsha kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla lezombangazwe uvunyelwe ukuyathatha leyo mali nxa efuna ukuyisebenzisa ukuzithuthukisa. Nyimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.